izakhamizi zakobulawayo zonke babankomo ziyakwazi ukuthi kulohlupho lwamanzi sibili olujayele ukuba khona umnyaka yonke nje jikelele. Kodwa okuyikho kusibangalisa kakhulu yikhonokho Nkomo ukuthi into yangkhona isuke nganto abantu batshelwa izolo ukuthi kuyabe kungela manzi bekumise besethuka besehlile ukuplana ukuthi kuhambe njani. Ngakho-ke thina vele izakhamizi bezivele zithwele nzima ukuthi amalanga amabili amaningi kakhulu. Nxa ususithi izakhamizi zibe la malanga amathathu osukwenza ukuthi usuzi-expose to imikhuhlane eminingi ehambelana lamali okungabi khona kwamanzi bengcekeza. Okwesibili, izigubhu ezokufaka amanzi amalanga amabili beziswelakala kanti ziyatholakala ngapho ezokufaka amanzi amalanga amathathu. Owesithathu esikusolayo thina njengezakhamizi ukuthi kuripoti abayiphileyo lamhlanje bekhansilini bayakutsho ukuthi hayi bananzelela ukuthi nxa kuyukuthi batshaye i-load shedding uhlupho oluba khona ukuthi balahlekelwa ngamanzi amaningi kakhulu nxa amatepi evuleka amatepi esenzani. So esizama ukuzwa ukuthi kanti kuyini abakwenzayo kanti sikwenze ukuthi bemake sure ukuthi lawa amanzi amalutshwane silawo agcinakala.